Sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 Ncwabakazi 2017, uxolo mhla ka 26 Ncwabakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, lanxa sekusele inyanga ezimbalwa kuphela ukuthi kuyiwe kukhetho, amabandla aphikisayo alokhu emahlasahlasa.
Mhlawumbe kukabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Isigaba semadobo esiyandise ukutshaywa indlala ngalesi sikhathi lo umnyaka singaneno.
Ngikaze liphele libahle njani bafoye, liphele geze njani, as long as ime emva kamoke zisangira, i-ZPF ayisoze ilinikeze iphawa, ngikaze liwine nge-95%.
Okuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba, sixoxa ngodaba lokungena kumanyano wamabandla osolubangele ingxabano kumabandla la. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lanxa sekusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho, amabandla aphikisayo alokhu ematasatasa. Lokhu sekuthiye ezinye ingcwethi zombusazwe zisithi ibandla leZANU-PF lilakho ukunqoba njalo kukhetho kungaqhubeka kudonselwana amandla kumabandla aphikisayo. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda ofundisa ekolijini leBhilitane kodwa obevakatshele eZimbabwe ukuyahlola umumo.
Abantu sebethukile kakhulu ikakhulu emaphandleni lapha abadala sebetshela khona abantu babo ukuthi no ngomnyaka ozayo kuzabe kuzima, ngakho kufanele abantu baqalise ukuthenga amakhadi ezanu lokuthi abesintwana bahlakaniphe bazenze abantu bezanu, ngoba nxa bengenzanga njalo bazotshaywa kumbe bazobulawa ngendlela ebuhlungu. Ngifike emakhaya eRutenga ngafika kuboFlabusi kuboKaroi ngathola ukuthi no izinto lezi kazimanga kuhle, izanu isilungiselela ngolukhulu kakhulu. Ukuhamba kwaPresident Mugabe eGwanda kuthwalisa abantu beGwanda nzima kakhulu, bedinga ukuthi babe abantu bezanu, bahambele ubhalo, wayethusela abantu, washitshela abantu ukuthi no lingabona abantu abazayo lapha abangasibo bezanu libatshaye libabulale, lingaqeda lapho bese lifonela amapholisa, kodwa liqale lidile labo lina. Khonokho kwenza ukuthi kukhanye ukuthi kuzanu eceleni leZANU-PF ukhetho soluseduze kakhulu, kukathi emabandleni aphikisayo vele basekhathara kakhulu lokuthi baqalisele ukulungiselela kakhulu ubudlwangudlwango obukhahla buzabe busegcekeni kakhulu, njalo khanye ngani zami izimisele ukuthi ibenze ukuze iphumelele kukhetho luka-2018. Ngathi-ke kodwa emuntwini ongakukhangelanga ongavulanga amehlo kangako, mhlawumbe kukabonakala ukuthi ukhetho soluseduze kodwa ungawukhangalisi seduze njengalokhu ebengikulandile mina. Kutshengisa ukuthi izinto zizaba nzima kakhulu ngo-2018.
Kodwa nxa sikhangele wona umumo, uwubone njani kakhulu kwezenotho, abantu badube kokunganani lokunye okunjalo?
Ukudubeka kakhulu kakhulu mina kimi kusuke kwabasegcekeni-ke kangako, ngoba ngingele indlela yokwenza ngayo imali ukuthi ngithole ngayo imali yaseZimbabwe. Imali yangikhona ayitholakali, kufanele lithengwe ebantwini. Nxa ukhangela lobo izitolo zilakho okuthengiswayo, kutshengisa ukuthi abantu nje jikelele abayitholi imali, kuba zima ukuthi bayithole. Impeda namo lokho okuthengiswa ezitaladeni, abantu behamba bethengisa izigqoko, vele yikho lapho sokusilela khona abantu, ukuhambela abangani babo abaningi kakhulu bethi hayi ngicela ukuthengele amasoksi laphana, ngicela ukuthi ngicela ukuthengele lokhuyana kwedola laphana. Bona lokho lokho kutshengisa ukuthi no umumo lwezi kwamanga kuhle, kodwa okulokhu kukhula kusiya phambili yi-corruption, ukuthi abasebenzela uhulumende lo muntu ungazi umthole ngaphi, udinga ukuthi abhadale imali ukuthi enze umsebenzi wakhe, umba kusize ngento afanele akusize ngayo. Bona kusiwe kwabanzima kakhulu, njalo angiboni ukuthi ilizwe lethu lakho ukuzilungisa kulokhu ngesikhathana esincane esilandelayo. Bona lokhu kuzahlupha abantu abaningi, abantwana, izizukulwane zezizukulwane zethu zizathola ilizwe leli lilibe.
Alo-ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ecubungula izombusazwe bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isigaba semadobo eMatabeleland South siyandise ukuchaywa indlala ngalesi sikhathi somnyaka, kodwa lo umnyaka singaneno. Ngomnyaka odluleyo ngalesi sikhathi inkomo zasezicuba kungasela madlelo aluhlaza lamanzi esewomile emadamu. Sixoxelo wake wamela lesi sigaba idalela ePhalamende njalo engumgcinisihlalo webandla leMDCT umnumzana Love Momoyo.
Okwalomnyaka kungathi kungconywana ikakhulu nxa kusiza kwezamadlelo kule minye iminyaka le siyayisidlule kiyo ngalesi sikhathi. Lamanzi ngoba asatholakala emadamu amaningi, kusitsho ukuthi inkomo kazihlupheki lesifuyo kazihlupheki okokunatha. Kodwa ezinye zikhanya sezizwela indlala isifuyo, ikakhulu inkomo namadonki. Kodwa kufanani le minyaka yonke lapho siyabo ngalezi zikhathi sesiqala ukufida ukuzinika isikafu lokufuqa ezinye sezithathare kahle zisiyo. Ngathi kulo mnyaka kusasengconywana kwathesi ngoba la mahlamvu asatholakala eganyeni lotshananyana nje ngemakhaya endaweni eziningi kusatholakala.
Abantu bona-ke kunjani lapho eziphaleni?
Abantu eziphaleni kuyamangalisa ngoba sibe lezulu eliningi kumnyaka lodlulileyo, abantu balima. Kodwa eziphaleni akulalutho kangako othi ungakhuluma ngalo ukuthi kuningi, ngoba ngikhuluma nje akade bevele abaningi besebengenile kuhlelo ezokunika laba abangakwanisi ukuzisebenzela i-welfare. Abanye bathola ngaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa ama-NGOs okuyiwagcinile esigabeni ngobuningi lapha holisa khona abantu ngezigaba ezithiyeneyo. Bakhona laba abakwanisa ukusebenza esithi kusebenza ndawonye, labo bayasebenza bethole usakazana inyanga nxa iphela sebesebenzile bayathola usaka lomumbu. Kulabanye njalo abaphiwa ngokuhlala nje nxa usebekhulile kodwa bengasebenzanga bethole labo. Then sokubuya uhlelo olunye oluqondane nalabo ababhalisa kuhulumende olwe-social welfare. So kutshengisa ukuthi abantu eziphaleni iningi akulalutho njengoba nje sebekholiswa bethola ukudla ngokuphiwa zinhlanganiso ezithiyeneyo. Okubenzima kumnyaka lowo ikakhulu emasimini izulu beliliningi, umumbu nezinye izilimo zasezenza ukuthi zitote zingasazali ngendlela enhle. Njalo futhi okuphinde kwenzakala labade belimile ikakhulu unyawuthi, amabele, nalokhu nje okunye okudliwa zinyoni. Inyoni zalo nyaka zihlukile zingaxhosheki, ukuthi nxa uxhosha uhlala eceleni khonapho zingabaleki zingasela sikhathi sokudla sidla ilanga lonke. So abaningi baswele emasimini ngenxa yokuthi inyoni zikhona zidle kakhulu zaqheda ukudla emasimini.
Alo-ke ngumnumzana Love Momoyo owake waba ngummeli wesigaba seMatobo edalela ePhalamende njalo engumgcinisihlalo webandla leMDCT. Ukumiswa kwenkampani kamabonakude ekweseTV ekamnumzana Strive Masiwa ongumnikazi njalo owenkampani kamakhalekhukhwini iConnect ukuthi ibukise umabonakude wekweseTV sekucunule abanengi. iKweseTV ivele isikhona kwamanye amazwe angamachumi amabili, kodwa ugatsha lweBroadcasting Authority of Zimbabwe lwayalela inkampani yeKwese ukuthi iqalise umsebenzi eZimbabwe. Ingcwethi kwezokwethulwa kwembiko umnumzana Zenzele Ndebele utshele iStudio 7 ukuthi lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kafuni ukupha ilayisensi kamabonakude inkampani elembono ehlukene leyakhe.
Mina akungimangalisi ngoba ngile minyaka eyi-15 ngikhuluma ngendaba zemsakazo zenezi ukuthi uhulumende weZimbabwe kazimiselanga ukuthi ebohle abanye abantu abangaso bakahulumende abangaso ba ministers babantu abasekela ibandla leZANU-PF bethola imisakazo eZimbabwe kumbe besenza into ehlukileyo ngoba mina kuyamangalisa ukuthi any other person oselizweni wonke umuntu ukhuluma ngokuthi bafuna imisebenzi bafuna kube nemali yakwaye amanye amazwe bafuna abantu beZimbabwe beqhatshwe and yinto yena leyo iQuest TV kade ikakwenza ngoba iza bethi inhlelo ezijeneyo inhlelo ezingani ukuthetha imisebenzi kodwa uhulumende udecide ukuthi ethi kabakufuni kodwa nje just a few months ago babekhala ngokuthi kona ama-millions emali ayakhithwa kubhadala i-DSTV so ukustopa kwabo iQuest TV doesn't mean that abantu beZimbabwe bazabukela iZTV kuthi ukuthi abantu bazabele kubebhadala imisakazo yakwamanye amazwe
kodwa-ke nxa sikhangele ukubana umsakazo lo usemazweni amanye angamachumi amabili i-20 singathini ngakhona lokhu nxa sikhangele isimo seZimbabwe lamanye amazwe
kutshengisela umhlobo wabakhokheli esilabo eZimbabwe abakhokheli esilabo eZimbabwe ngontando kayiphikiswa izihwaba ezifuna ukudlela ezikhwameni zazo ezingelani lokuthi abantu bazwa njani kumbe bacabangani ngoba amboni ukuthi kulo muntu opheleleyo ofuna ukubusa ilizwe ongayalisa abantu ukuthi bebukele ibhora kumbe bebukele amamuvi bezihlekele bezikholisele bekhohlwe njengenduzo ezikhozwa ngohulumende weZANU-PF low so kutshengisa kuswa iziphiwi nje ezenzayo noba yini ezikufunayo kodwa kulanto abantu abazabayenza yona
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ntebele ingcwethi kwezokwethula kwembiko ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampawa fowembuna
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama onguNtungamile Nkomo lamhlanje ngisebhinga North njalo ngixoxa lomeli walesi sigaba edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo mhlonitsho
ngiyabonga Nkomo
Yes, sizwa kuthiwa kulo daba lapha osoluhluphile eBhinga ologatsha lwe-DDF olubikwalo qhatha abasekeli beZANU-PF kuphela ukuthi babe yibo abalungisa imigwaqo kuhamba njani?
Okwenzakeleyo Nkomo ukuthi mhla ka-19 August ngomgqibelo bengisechunga. Ithunga indawo yethu elamawadi amabili uward 23 kanye lo ward 1 eZimbinga North ilezinduna ezine so bemvakatshela isigaba senye induna okuthiwa nguSinamwenda siyahlangana nabantu kanye njalo siyabona imisebenzi kahulumende enziwa kuleyo ndawo ngijonge ikakhulu indaba zemigwaqo ngithe ngifika ngale ngifike ngahlangana nendaba ezimbili ezihambelana lemigwaqo eyakuqala indaba engifike ngayithola ngeyokuthi kulabasakhulayo abangamachumi amane abaqatshwe ngo-April lonyaka kuthiwa besebenze emgwaqweni yi-Ministry of Transport basebenza ke labo bantwana kuze kwafika kathesi ngo-August abakatholi ngitsho le-10 lomholo sebeze abanye bayekela abanye yibo abalokhu besahamba emsebenzini ngikhulumisane nesiphathamandla semgwaqweni kuprovinsi eMathebeleland North uinjiniya uMakhokhobe laye wakuvuma ukuthi hayi lokho kukhona sibili abantwana laba kabakabhadalwa izimali zabo izisebenzi zeza ziyabhadalwa izimali zabo umkholo wazo wenyanga ezine wasengirifeya ku-HQ yabuya Harare ngafonelana no-director obona ngezemgwaqo laye waphuma ukuthi kumi njalo so-ke sasesikhulumisana ukuthi kungangcono akhulume lalabo ababona ngezemali ukuthi bezame ukuthi izisebenzi lezi zihlawule ngithe ngisesekhonapho kwasokufika-ke abasakhulayo laba abatrenwa kuma-border gaze ama-youth lawanatrenwa kuma-border gaze ebuya ezobona izinduna esithi athunywe i-DDF ukuthi bona bebuye bezosebenza emgwaqweni esesigabeni sona leso ngase mbabuza ukuthi bathunywe mbani basebesithi hayi bathunywa DDF ukuthi sebezaqalisa ukusebenza ngikho ke izinduna kufuze zivume into enjalo
ngokwakuqala yini lisiba lohlupho olunje kumbe selike lahlangana lalo esigabeni sakho
leyo nto isigbahile kakhulu ikakhulu ke ebhinga into ejwayele ukwenzakala ukuthi nxa kuthe khona kuyakubana abantu abaqatshwayo kuma department kahulumende abantu bebandla leZANU-PF bayahamba betshela abantu ukuthi hayi ofuna ukungena umsebenzi akabuye ezojoyina ibandla leZANU-PF behambe bebhalana ama-list abo ama-list lawana abe yiwo azabe asetshenziswa ukuthi kuyeqatshwa abantu ngithe mfikile nje kathesi kwenye ward yamotho yakalungwezi ngezwa kuthiwa khona iriya ngesikhathi iriya iqatsha babefuna ukwenza okufanayo behambisa ilisti zabantu beZANU-PF sacina ke sesingenela sengifonela ama-councillors nabanye abakhokheli beriya ukuthi hhayi asingeke sasebenza ngaleyo ndlela kwenzakele futhi iviki edlulileyo i-Ministry of Transport babona kayisiwa abaqatsha abaministry of transport kuqatsha abe-public service commission abe-public service commission bahambile behamba bele candidate enye yeZANU-PF lapho kade uqatshwa khona kusakhiwa ibholoho naw bathe befikile khona ngale bengakaqalisi ukuqatha mina bese ngivile ngafonela abakhokheli iziphathamandla zeministry kutho ukuthi-ke yizo esuke zangenela kwase ugcina sokuqatshwa kuhle ngoba thina into esiyikhuthazayo nani akekho umuntu odla ukudla okuvela ebandleni lezombangazwe wonke umuntu udla lokho ayabe kutholile kungelani ukuthi usekela liphi ibandla
hayi siyabonga mnumzana Sibanda bekukuhle ukuba lawe kuhlelo
ngiyabonga Nkomo ube nelanga elihle
sehlulekile ukukhulumisana leziphathamandla ze-DDF leziZANU-PF ebhinga lolo bekuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomeli webinga North edale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo umuntungameli Nkomo
Siyabonga Ntungamili. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lomnumzana Edwin Dlovu webandla le People's Democratic Party iPDP endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Dlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Umbono omkhulu kakhulu ophethwe ngo wonke umuntu wezimaphimashuphima kanje umbono wokuthi ngo-2008 lo-2013 izame yatshontsha i-election izame yatshontsha ukhetho singazikhathazi ngo-2002 kudala laphana mhlawumbe kukhona kwakuba lokutshontsha kwenzami singazikhathazi but bese sikhangela lokhu okubili lokhu amatheori akhona ukuthi kwaba lokutshontsha lokufunga osokwenziwe ngomgabe labantu abaku-military ukuthi noma ngaze kube njani abangeke bathathe umbuso bawunikeze emuntwini abakhona ukuthi kamelanga abantu beZimbabwe umele abelungu so kuyini okuzenza ukuthi lokhu abakwenza ngo-2008 bakwenza ngo-2013 bangakwenzi futhi ukuthi bethi bona okungahlinisayo kuphi asisoze nama ngangimlalela umgabe kudala ngiyakhumbula efunga egomele ethi yena noma ungaze kube njani ndinopika nambuya nehana ngize ngikhulume uhlobo lwabo ubutswangirayi ngiyeke afe wabusa iZimbabwe bamncedisa futhi abesibuthweni bathi bona lo vele ongazange ayena uma ngaze athatha ilizwe asisoze simmatshele thina simsalute ngiyakubuza ke mnumzana Edwin Dlovu ukuthi kuyini okuzenza njengoba linalisithi every time akukhulunywa ngacoalition ndabe lisithi icoalition other positions le kamkhokheli kahulumende vele akunegotiatwa kuthiwa ngumorgan Tsvangirai ndingaze libuye libahle njani ma-4 years libuye ligeze njani as long as lime emva kamorgan Tsvangirai iZANU-PF ayisoze ilinikeze iphowa ndingaze liwine nge-95% bangcono belwe beliqile benzeni ilizwe lihlaba umkhosi lithini yiyo imisteki yenu edlula yonke wonke amamisekelo wenza ulinjene kuqualishinde MDCT ezikhanya ukuthi lama number but befake phambi kwabo umuntu ongahlonishwa izana njalo futhi umuntu labantu bezibabe basamvotela nje sikhathele asakwazi ukuthi sasa kuzaphumana
ye mnumzana wethu Ndlovu ulalo yine lokugcina
2028 sangena sibambene izano engasoze irege ithi khona yopposition idiyo kodwa nxa sangena sehlukene waba ke lobuthutha obuthile kusayidikeni kamorgan fangirayi abantu bakhe bayala ke ukuthi kube ne-agreement i-8% MDC yaphiwa uMabona ngayi 8% lena yayikhona ihlangene le safangirayi i-reading abayenzayo engasoze yenzakayo lokho kukhulunywa ke ngumgabe kukhulunywe yi-army kukhulunywe ngani kwethuthela phela before i-election kumele kube lokwethuthela okuthile kuzenza ukuthi abangamagwala bahlale ezindlini bathi ah ukuvota kuzancedani njengoba izanu njengoba mgabe njengoba i-army sithi yayisezinika amandla ke lo azangaya empini bantu sebezihlalela phansi abezanu sebehamba boningi sebevota i-tactic yabo yena leyo kuyini-election kodwa ke nxa isidliwe isidliwe i-tactic yaseziyivumele izanu ukusiyalela esikhundleni idliwe i-AU yaseziyivumele izanu ukusiyalela esikhundleni idliwe i-United Nations yaseze yivumele njalo yikho singahamba ngobuningi sinika abantu i-confidence ukuthi sibambene abantu bavote ngobuningi i-reading ibanlutshwane i-reading iyika khona nxa amanano ephosa ehambelane abe seduzeduze ke kuyarideka 2008 kwakuyithuba elihle lokuthi ngayizane yaphuma kodwa-ke abantu-ke baba-selfish engiyibona bakathesi ubu-selfish bangikhona bukhona njalo yibo bungabisela emuva umanyano wabantwana bezimbabwe ngoba sonke singabantwana bezimbabwe sesidubekile ngombuso wezanu sithi thina sasikhetheni izanu singayikhipha-ke sesizakhuluma ngokugezisana siklinane sibone ukuthi onguye olungele ukuthi angene ukhohle elizwe lezimbabwe ngubani sathetha injongo yethu kayibenye ukuthi leli bandla selibulela umnotho ezimbabwe leli bandla selicelazisa abantwana bezimbabwe kaliphuma esihlalweni yikho kumele sikukhangele kathesa okuningi sikukhangela ngokuya kwesikhathi ngoba singaba nenjongo eziningi sikalise ukuthi sifuna umuntu onje sifuna umuntu onje esiyaxa sikukhamana sodwa izalo ibukele laphani ihlele yikho sifuna ukuthi sithina kathesa sibambane singelani ukuthi ubani unje ubani unje singathatha umbuso-ke yikho maybe sesingakhangela ukuthi kambe sifunani sifuna ukuthi ilizwe likhokhelwa ngomuntu onjani ngabantu abanjani ngawaphi ama-policy kuhle kakhulu siyabonga imbono kandlovu kodwa kathesa injongo ukuthi asiqale siqinekezaleyo ekhona bese silungise umuzi wethu-ke sesithangile ingcekeza yaphuma phandle
mnumzana bhekilizwe ndlovu nanto-ke udaba ungahle usigqibele uhlelo lwethu ngembono yakho
siyabonga gatsheni boya benyathi ebeka kahle indaba but uphinde uzithikisa angayazi ukumbe uyakuzwisisa khonapho ukuthi abantu bazayekela ukuyavota ngoba besesaba ukukhulunywa yi-army i-army kukhuluma kuphela amalifa kuswangirayo phambili ingabe yalifaka umogen phambili i-army yethusela ma i-army sethusela abantu bayakhumbula ukuthi hawu ingwele lezi zake zalwa kathathu lebe lokhu beyiwisa bethe bayethusela bayiwisa yini ezenza kusasa ukuthi leya ilokhu iwiswa inqobe kusasa mina nginankinga lokuhlangana kwenu nokumanyana kwenu inkinga engilayo yinhloko yenu elifaka phambili yenza abantu bonke nje bathi hayi ma kusenziwa kanje empi kasho kahle futhi Ndlovu ukuthi abantu bagcina bengasayi kuyavota I don't know ukuthi uyakuzwisisa ukuthi uyazitikisa khona ma ubazoyenza njalo vele la ku-2018 amasosha ngatona vela simnikeza uMorgan Tsvangirai phaa so what how are you going to stop that so ngicela ukuthi ngikuchallenge even as I go ukuthi cabange ngakhona ukuthi inkunzi eliyifaka phambili sebeyigwebe bayigweba bakithi inamantwezwintwezwi nemisikuzintwezwi izayimenda lithini
lo-ke ngumnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu ingcweti ecubungula ezombusazwe obexoxa endawonye lomnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party i-PDP kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba
le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington lisibamba kumagagasi aku-909 medium wave laku-shortwave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz
okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga
siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lonkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazon lapho obekule ngxabangxoza khona kumalanga ambalwa edluleyo. Abatsha abacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZANU PF babikwa befike kulindawo badiliza izakhiwo besithi bathunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe. Siyakwamukela Mancube.
Ye, ngiyamukela lami.
Ungaqala ngokusichazisela ukuthi uvela ngapi ekhaya njalo wafika njani khona ngapho eplazini leManzo.
Alright, mina ngivele eSlovela lapho kuthiwa eDamba eLobagweru. Umkami ngiyovela eMandarweni. So mina lapha eplazini leli ngabuya ngo-2000 sithiwa Jamba nje emasimini, Jambe semasimini lami umkami wabesithi hamba la uyodinga insimu ngoba yena wayesebenza eHarare Town. Sasengidinga lami insimu ngisemanduko napha eMazo. Njengabomama siyahawula sithi thina esisekela abantwana esifona imuntu ukuthi zigokani konke konke khonokho. So into esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikafu konke lokho. Mina ngumama ogulayo i-BP so ihlala ikhwelile i-BP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa Jamba nje emasimini sathi lathi sesingenile phela kodwa sebethi Jamba nje futhi basiphe eplazini. Thina sesifuna ukujubeleka asisafuni ukuphuma eplazini le ngoba sesasukuluzwa sesisikade eside lokhu besihlukuluza asisafuni ukuphuma eplazini le. Sila ngokulima lokhu so umumbi wethu waphambaniseka ngenxa yamapolisa wona la. So kulo nyaka asinalutho noma ukuthi ngidinga ibhakede lokuthi ngithengise ngigade ngoba iklinikhi yethu ikhatshana ukuthi ngiyohlola ukuthi i-DP yami imenjani. Ngiyabengela ngisho mali yokuthi ngigade ngiye ekliniki.
Kungaphi lapho abantu abadobhadobha khona okokudla lokokugqoka lokunye?
Siphele nzima anti izinto zethu zadilizwa izulu lisina. Kulo nyaka izulu lana kakhulu kudlule eminye iminyaka yonke le. So ezinye impahla zethu zayezokokuqonda ukubola ngoba zazinetha everyday ekusukusilala phandle sivuka lokusiphandle konke le ngubo konke lo mumbi lwana omunye wawomile esasiwugayisa konke kwakumela kubola ngenxa yezulu.
Sike saxoxa lamagqwetha alimelayo khona ngapho bathi bona basalincedisa.
Namuhla sike sakhuluma lali gqwetha lethu lithi I think lapha sofike ekugcineni uthe ngizazama lapho engenzama khona ukuthi benze ukuthi kuthule lokho. So sibona ngathi vele laye uzazama ugqwetha uthi ukuthi intozime ngoba sesile sikhathi eside besihlukuluza.
Kodwa ubufakazi libuthatha ngapho ukuthi bengabe bethunywe ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe.
Manti bangakufikela emzini wakho uyabukhona wena anti.
Mhm.
Bayehle baqalisa ukutshaya indlu yakho ebeyiwisela phansi besithi phuma eplazini likamama. Umama sefuna indawo yakhe phumani lapha sithi kanti lithunywe umbani bantabethu kanti indaba lisihlukuluza kangabathi ngumsebenzi. Thunywe ngumama uGrace ukuthi phumani lapha eplazini. Ye ibufakazi bethu ngoba yazikhulumela bodwa wona amapolisa ankhona.
Manje izikolo ke abantwana baqonda ngaphi?
Isikolo sikhona esinye khona ngale mazowe semayini abantwana leti babehamba khona kodwa isikhathi lesi okwayenzakala iJamba nje yona le bahlala nje isikhathi eside. Sahlukuluzwa ngomatshi bahlala izikolo zaze zavalwa bengayo isikolo abantwana ngoba amaphoyisa antingitshela ukuthi bakhona le mabhumgeti babe babisele ukuthi liyangaso abantu laba bayasihlukuluza konke la bantwana.
Ye ngaphambilini kwalingxoxo uthe amapholisa la ayatsho njalo ukuthi abavumela abantu besedlula ukuthi belibone.
Yayi abavumi nje noma ukuthi ibone imota noma ingathi ngiyanti ngikwesinye isikhathi ngingafonelwa nomihlobo sami ukuthi ngiyagula ngapha. Ipatela amaphilisi e-BP engafika khona ngale gedini ne-boomgate bayahle bemyalisa ukuthi akungenwa ngapha kula bantu. Bahla kuyele engangeni bake bahambe emapholiseni ngathi amapholisa angathi hambe uyedlula kumuntu lowana bona bengafikela futhi bakutshela ukuthi vuyela bheka kula bantu lapho oyakhona. Umuntu lowana driver kuyeli. Elamele ukuchina lokuthi sehlukuzwe kakhulu eplazini leli. Ngono noma amagqwetha ethu asimelele ukuthi sinike incwadi sikhonapha singaphumi lapha ngoba sazise ubuhlunga kwesikhathi eside khonapha eplazini.
Leyo balaleli ibingxoxo lo nkosikazi Rosemary Ncube ohlala eManzow Farm eMazon. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni obutsha. Yilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani wothi ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Lanxa sokusele inyanga ezimbalwa ukuthi kuyiwe kukhetho amabandla aphikisayo alokhu emadasadasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.